Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkumo. Ezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa useDavos kwele Switzerland namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum lapho azazama khona ukuhuga abatshali bezimali. Kodwa abanye bathi uzaziphendukela engaphathanga lutho. IZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga impahla emqoka phandle kwelizwe kungelanhlawulo yeduty kulakho ukubangela ukuvalwa kwamankampani eZimbabwe okuza kwenza izisebenzi zilahlekelwe imisebenzi. Kwezenguqu yeBhilithane selikwenzile njalo iqembu leManchester City ngokuphakamisa inkezo ye-English Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa useDavos kwele Switzerland namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum lapho uhulumende athi uzazama khona ukuhuga abatshali bezimali. Umnangagwa usuke eZimbabwe izolo lequla labaphathi ntambo abagoqela owezemali uMnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani uNkosikazi Sekayinzenza obudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezijiyeneyo. Amaphephandaba kahulumende athi uMnangagwa uzakhuluma emhlanganweni oqondane labatshali bezimali kusasa. Emihlanganweni edluleyo uMnangagwa useke wacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe kodwa abanye bathi imizamo yakhe ayiphumelelanga. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube uthi ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo njalo aqhube ukhetho olukhululekileyo, uMnangagwa uzahlala ehlabela ingoma yakhe ethi Zimbabwe is open for business kodwa abatshali besimali abasoze babuye.
Njengenjwayelo akulalutho umongameli azabuye luthwele ngokuba umonakalo usekhaya angaze ayehlangana labantu kuwo wonke amakapital akhona emhlabeni abachumayeze ngobuhle beZimbabwe, abachumayeze ngakho konke okukhona eZimbabwe. Abantu into abazayikhangela yizenzo njalo bayayazi iZimbabwe leyo ababizelwa kuyo ukuthi iZimbabwe engahlonipha amalungelo abantu, iZimbabwe engelamthetho, iZimbabwe evuka ivalele amabhizinisi ithuba lokuboleka imali emabhenki, iZimbabwe lemali engathengiyo, iZimbabwe engalamthetho ovikela ama-contracts, iZimbabwe engelakhetho olukhululekileyo. Akula muntu ofuna ukuza le mali yakhe endaweni enjalo. Ngakho ke nxa efuna imali ukuthi ize elizwe nakudinga ukuthi azaye eDavos, uyalungisa ekhaya. Angalungisa ekhaya konke kuyaqonda. Abantu bazazivuyela bagijime bavele emagumbini amane omhlaba besiza kuyona le ndawo. Kodwa nxa ngabe kungamanga kahle ngale ndlela esikubona ngayo kuyisiya uyalo umthetho ungahlonishwa amalungelo abantu engahlonishwa, akula muntu ozabuya alethe imali kule ndawo.
AbeZANU-PF Ncube bathi imihlangano efana lalo iqakathekile kakhulu ngoba kulapho uMnangagwa athola khona ithuba lokuhuga abatshali bezimali.
Yeyona imihlangano enjengale iqakathekile kakhulu, ikakhulu nxa ngabe ilizwe lakho lime ngendlela efaneleyo. Kodwa ke kayilungisi lutho imihlangano nxa ungalungisa ngekhaya. Yikho nje ngiqeda ukukutsho khona manje ukuthi kumele ulungise ekhaya. Iyabasebenzela yona limhlangano yeDavos abanye ngokuba amakhaya abo mahle, bayahlonipha umthetho, bayahlonipha amalungelo abantu, abavalela abantu amathuba okuboleka izimali emabhenki, bale mali ethengayo, imali yabo ayilahlekelwa ngamandla. nje ziningi izinto ezidingakalayo okumele ukuthi uzilungise ungakayi kuliya ndawo. Ungahamba ungalungisa ngikhaya uyaphenda ukuphetha izandla ungathwalanga lutho, yikho kuza kwenzakala. Imihlangano yona mihle iqhakathekile, kodwa kulabo abasuka besiya khona abasimele abeZimbabwe asoze balethe lutho ngokuba ikhaya lonakele. Akulandawo yokuthi abantu bainvesta, kulamuntu ongainvesta endaweni enjengale.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube sike sambona kunsukwana ezedluleyo esithi uhulumende uyajabula ngendlela umnotho odonsa ngayo. Ungathini nxa uqathanisa amazwi kaNcube lokuwa kwedola leZimbabwe imihla lamalanga esikubonayo kanye lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto?
Ngithi thina i-99.99% umnotho kawuthuthuki, izinto ziyazi siba nzima kulalokho ekade ziyikho khona. Ibhondi nanti kalithengi liyadilika liyaphela du, umnotho kawudala imisebenzi awulungisa izibhedlela abantu lokho bebulaya imikhuhlane, izifo ezihlukahlukeneyo ngokusweleka kwemithina ngokusweleka kwemithi, izikolo kazila lutho kazila amabhuku, amatitshala kaholi kaholiswa, amanesi kaholi, amasivusebenzi ngokuhlukahlukana kwawo kaholi, amaphodoli agcwele yonke indawo. Akulanto ehambayo, yiwo umnotho kithi lo. Nxa ngabe kungasebenzi lokho akusebenzi lutho. Lokho ke uminista ukukhulumayo asikho thina esikuphilayo phansi. Sibonile izwe lidilika lichitheka, alisidaleli imisebenzi, kalisondli, kalisiphathi kahle, kalisiphi imali yerenti, kalisiphi konke esingakukhangelela emnothweni othuthukayo. Ngakho ke nxa ekhuluma ngokuthi umnotho uyathuthuka, kalabo fakaza kufakazelwa ilokho esikubona phansi, angabe ekhuluma ngalokho okwenzakala emabhukwini abo. Angikwazi kuthi khona umnotho uyathuthuka kodwa unodilika ngalendlela esiubona ngakhona. Kulalutho olumfakazela oluvumelana la ephansi lapha.
UMnumzana Efihlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi izisebenzi eziningi zilakho ukulahlekelwa imisebenzi ngoba kulengozi yokuthi amanye amankampani engavalwa ngenxa yomthetho kahulumende osuvumela abantu ukuthi bathenge impahla emqoka empilweni phandle kwelizwe kungela mbadalo yeduty. Uhulumende uthi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo abantu sebevunyelwa ukungenisa izinto ezifana lechukela, impuphu, amafutha, irayisi lokunye mahala elizweni. Kodwa iZCTU ithi lokhu kufaka amankampani eZimbabwe alungisa izinto lezi ebunzimeni. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Japhet Moyo.
Sesizabona ke kumbe ngama 175 US dollars lawa anikwa ama civil servants. Sesizaba exporter ke ngokuthi bazagijima bayethenga phela lezo zinto ukuze bafide imuli zabo. Kodwa balutshwana phela abayitholayo leyo mali. Okungiza kwenzakala ukuthi kuzabangela ke ukuthi iUS dollar leke idingakale kakhulu, abantu bezama ukuthi beyithole phela ukuthi bekwanise ukuya ngaphandle kwamazwe bayethenga lezo mpahla. Nxa sezitholakele lezo mpahla seziphakathi kwelizwe ziyathengiswa phela ngemali eyangaphandle, kanti ke oluningi lapha kalulayo leyo mali eyangaphandle kwamazwe. So balutshwana ke abaza accessa ke ama products ona lawo, abanengi bazabe babona nje bengawoganisa ukuwathenga. Nxa uhulumende njalo ezathi uyangenela ke ukuthi abambe abantu ngamandla ukuthi bathengise ngemali yangaphakathi kwelizwe, sizabona lawo ma products ke asebaleka ke kuma shelves, ku formal shelves esesiya kumkambo omnyama. So ayisiyo solution layo i-import duty ekade itholakala kwetholwa ngokhulumende iza kwehla. Kodwa ke kuzisebenzi akade beku-manufacturing bangalahlekelwa imisebenzi nxa amakhampani abo ke eza zaqalisa ukukompyutha ke labantu laba abakwanisa ukuwoda ke okuthize abekade bekumanufacture bona phakathi kwelizwe.
Zikhona yini ezinye inkinga ezinkulu elizibonayo ezingavela?
Kungaba lama fake things ezingabuya, izinto ezingaqondakale ezingaba lengozi ebantwini. Sikubonile esikhathini esedlulileyo ukuthi nxa lingayekela ke izinto ezithize kube ngamarayisi, liyabona amarayisi elingawaziyo lokuthi ahlanyelwa ngaphi, ngamarayisi aqondileyo yini, alangozi yini ebantwini kwezempilo. Kuba lokunengi ke okukhona ukuvumela ke izinto ezinjengazinezo esingazaziyo ukuthi zivela ngaphi, ukuthi zitholakale kuma shelves ethu. So ka isiyo solution ngokubona kwethu, uyazama nje uhulumende singathi ke i-firefighting ubamba lapha lalapha ukuthi engavala lezi sikhala, njengoba sike satsho ke ekuqaleni ukuthi ungani nje ngumuntu ogijima le bhakede endlini evuzayo ayizama ukukhongozela amanzi lapha lalaphana, amanzi evuza lapha lalapha uzama ukuwavala angavaleki. Okuqakathekileyo ukuthi ulungise uphahla ukuze ke ungabuloku gijima ke le bhakede kumbe le gabha ke uzama ukukhongozela. So i-firefighting leyi ke hayi i-short term, ayisiko ukuthi into sile singayikhangela ukuthi iyasolva ke inkinga esiphakathi kiyo. Inkinga esilayo ke imali esiyisebenzisayo ke engasiyo stable. Aluba uhulumende uyakunazelela ukuthi aluba nje uyaqondisa ama-fundamentals zethu kuqala.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi inkantolo yakobulawayo yethese izigebengu ezine ebezintshontsha zihlomile isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi. Izigebengu lezi ngumbekezeli Brighton Spanda, uLindani Mpala, Bhekani Ndlovu kanye loMichael Khumalo. I-Chronicle ithi izinduna zetsholotsho ezinhlanu ziphume buthumuthumu emhlanganweni eziwenze lomasipala ngolwesine ephezu kokuthengiswa kwempondo zendlovu ngemva kokuba omunye ukhansila ezigconile sithi zidlala ipolitiki. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibona sanibona basakazi ba Studio 7 labalaleli. Hayi no, siyakuzwa konke okukhulunywa ngendaba yeZimbabwe. IZimbabwe abantu bakhona vele kabanalo iqiniso ukusukela kudala. Lokhu ukuthi manje sebezokhala ukuthi Ukraine. Sonke lesi sikhathi phela iUkraine ingekho bekusenzakalani okuhle. Akuzange kwavele kwaba lento eyayinhle. Abantu basuka kudala besiza kulezi ndawo zabo, South Africa, Botswana, zonke lezi ndawo ezinye ezithile. Lokho abakubalisayo ukuthi kuthiwe sokulentwe ecosta ukuthi kube nesimo sokukhuphuka kwezinto, akusebenzi lutho lokho. Uyabona nje ma umuntu wehlulekile, zama nje ukuthi unikeze abanye abantu ithuba kube nokubambisana. Ikuthi bona abavumi ukuthi babonise, kube lokubonisana. Yabona le nto engihleli ngikhuluma ukuthi no, bona benezapho kunezano laphana. Kwaba le liberal era abayenzayo abaphathi, kwaba khona omunye wabagreat warobheke irojwa ngabelungu. So wasesiba ngumuntu ongasafuni ukuthi abanye abantu babambisane naye. So yinto ekhosta konke lokhu, akulungiswe kahle ngendlela ekahle. Ngudube lona okhulumayo. Ngiyabonga.
Studio 7, wajani letala, njani watala lafo, njani watala. Hey, nge faule lava, wanda oe CCC, ya baga vime ngane CCC ya vole, mitoa WC, mitoa CCC. Nge vime ngane CCC ya vole. Kama mundu esi ntebele ni funu kamba kwa CCC, katu funu kamba lobana. Kwa mfalundu ma upelu kamba, wevo, tere o CCC. Kwa kibika wanukuta panya bandu kuzewe choini. Kwa wanu ambwe choina kuna nani. Kula mtoza kubuzi. Abantu begenda uyi mthwakazi ejoina le TCC. Wabe ngathi TCC izojoina le mthwakazi. Bantu bakithi sindebele na ke livula mezi liphuma endaweni zamashona lezi. U TCC yakona izalenzelana noma ingangena vele iza eda mo amashona esindebele. Into ezayenza kahle. Eh, ngoba ngeke ekhiphi shona esikhundleni etufaka indebe. Kumele ekhiphi shona emsebenzini etufaka indebe. Angeke kwenze khona ku TCC. Ngeke kwenze khona kwadala ke livula mezi.
Ivuka njani balali be Studio 7 ivuswa ngihlahla mahlango seButswana eFrancis Town mina ngingwelupane esigabeni semalungu uzandi St Paul ekhaya lapho ngizalwa khona ngivusa umama uNanhlanhla lonkosikazi wamampofana lonkomo RJ lomaluma uPaul Ngwenya uJabulani Ngwenya umdala undivula laphana lobaba ohlala ikana ngale shawini kondani ngithe kunjani emasimini seqedileni ukuvuna ekhala laphana emalungu sileyohlupho olwamagetsi intambo zamagetsi lokhu zawela phansi sezile 2 years zigcwele phansi khona phana so besicela ukuthi i-government ingabe yezwi iodio yami beyesilungisela ngoba singafelwa zinkomo siswelwe ngabantwana khulumayo ngingusobhuku wemalungu uNhlanhla Mahlangu okungiyomela isigaba khona phana ngithi ngiyabonga.
Salubonani. Okhulumayo uJosephat Moyo wendaweni yasenkaya kosikhubukhubo. Ngajabula le audio ma ingafundwa. Kanti like lingibuzele le iphathentsha leso kuthiwa ngiyabomama laba sebefuna ukuvotelwa ukuthi izimiseleni ukuthi ngawini iDlizani PF. Nangazi ukuthi eZimbabwe kwayokuphambaniseka kuphi. Maso kumele ukuthi kuyawina kuyangena abanye abantu abaphazamisayo. Maye sebe sithi ngabomama bafuna ukuvotelwa. Haya kudlalwa kakhulu lapha yena. Ube bake bayekela ongamaphathinyana lokho okuningi-ningi lokho okungelancedo. Bavotele iphathe 1 eseduze lokuyina efana ne-CCC. Sibone ukuthi kungaba njani. Hayi.
Salubonani. Ukuthokoza jikelele. Ake limbalele yami. Ngabonga ukuzwa ibaba emoyeni. Kodwa isikhalazo sami asizwakalawa. Ngibona ngani u-Albert Ncube umntwana esindebeleni nxa eqinisile. Kodwa engasibizi ngento esamtshelayo ukuthi basiyifuni. Ngizwa lapha kwenye indawo uyayiphinda futhi. Into le kubizwa ukuthi ayigwanda ngamajawunda basiyifuni. Ukwenzelani kanti khonokho? Sebenza kwi-Studio 7 2 years futhi na. Ngicela ke limbalisi ujele. Akayisule into leyi enyanyekayo leyi. Akabizi igwanda ngegwanda kuphelele kwanabo. Ayisiyo into le.
Eh, salubonani. Sibingelele ku-Studio 7. Bantu abadala abantu bakithi ngokulihlonipha nangokuzithoba sisibonga iStudio 7 ukusithulela indaba zonke zasezimo zonke insuku izindaba ezizwakalayo sinibonga nonke basakazi sibonga nabalaleli bonke abafaka imbono yabo mina ngiza kusho ukuthi abantu bakithi abayekukhuluma kakhulu behambe bayibhalise ukuvota uvote ngonyaka ozayo wonke umuntu ekwazi ukuvota kulilungela wonke umuntu ukuthi avote awukwazi ukuba nevoice ungavoti. Kumele uvote kulilungelo lakho ukuthi uvote. Mina okhuluma ngiseplant under induna uBhango ematokonye ngiyabona.
Salibonani bathwakazi abahle, salibonani la ngaphetsheya ngapho kuStudio 7. Siyabonga basakazi abahle, siyabonga ngokuletha indaba zinjengoba sinjalo, siyabonga umsebenzi eliwenzayo ngaphetsheya. ngindweni futhi obuya nenkulumo enje ngithanda ukulimukisa nokubonisa umthwakazi ngendaba yeGugurahundi. Indaba yeGugurahundi laba bantu abayiqalayo nalaba bantu abalelicala abaqedakali ngayo. Indaba leyi mina ngelami side nangowami umbono nangokubathwakazi abaningi ngingathi mina kabavele nje beyichiyane layo ngoba kabazimiselanga ukuxolisa, kabazimiselanga ukukhuluma ngayo lindaba. Engizokutsho ukuthi mina akusizi lutho ukubana vele bekhulume ngayo ngoba uma bekhuluma ngokukhompaseta kumbe ngithi ukubhadala abantu abafileyo, ubhadalwa ngemalini umuntu, ayisoze iyenze indaba leyo vele ukuthi ibhadalwe. Kasiyidingi imbhadalo yabo ngoba kuningi kakhulu okwamoshakalayo. Okwakuqala kwakuvele lokhu abacatsha ngakho ngesikhathi besithi beletha iGugurahundi le, babethi bona ma bekhuluma betshela abantu babethi bona badinga ama-distance noma ngithi abantu ababesempini abasalelayo benezikhali. Mina ngiyayichitha leyo nto ngoba uma kwakunjalo kwavela ngaphi ukubulawa kwabantu ababezithwele bebulawa kabuhlungu, ama-mass graves esikhuluma ngawo, ngasiwo bantu abantu labo asiwo mangcwaba kumbe ngithi amathuna abantu ababengama-distance labo abakhuluma ngawo.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weleSomalia omutsha uqala umsebenzi nje ebhekane lenkinga ezigoqela ukudonselana kwezombusazwe lokuhlasela kwabahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Umsakazo omunye uthi eMalawi libhekane lokusilela kwemali yakwamanye amazwe osukubangela ukuthi amanye amankampani endizamtshina amise inhambo zawo kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uzulu weMelika kumele aphatheke kabi ngomkhuhlane we-monkeypox. UBiden wethule amazwi la ekwele South Korea izolo. Umkhuhlane lo uvame ukutholakala entshonalanga yezwekazi le-Afrika kodwa usumemethekile kulezinsuku wafinyelela emazweni asentshonalanga komhlaba afana leMelika, Australia, iBhilitane lamanye atshiyeneyo. Impawu zawo sigoqela amaqubu amakhulu alobomvu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni, sambuza ukuthi ungabe usufikile nalo umkhuhlane esigabeni sakhe.
Hayi, lapha eTexas umkhuhlane lo owe-monkeypox kungathi nje sisawuzwela siwubonele eNewzi besingathi siwuzwa khona ngapha kwamanye ama-states la njengabo-Massachusetts kumbe Eastern Coast lapho esiwuzwela khona. Ngapha ngakithi ngapha hhayi besingakaboni ama-cases esingathi thina sekukhanya sibili ukuthi nansi i-monkeypox. Kweda-ke kuyethusa nxa ukukhangele ngoba ukuthi ubonakale usuphunguba lezilonda kumbe sithi thina loko kuthiwa ngamathuthuva la athuthuva angathi aqumba amanzi lana bese kungathi kuyabhoboka kube izilonda. Akuyethusa, kuyethusa sibili. Okukhanya kusethusa kakhulu yikuthi imikhuhlane le ingathi ivela ngapha emazweni la aphambili esingathi thina i-developed world. Sekungathi kuyaguquka ngoba ungakhangela lawona lo mkhuhlane we-COVID-19 ungathi kawuqalanga emazweni la angathi awala anothanga. What was the one corner of Sokala and up, Palapa, all his Malico, no less Bethela, Ola? Bessa Wunga to Guerlula Uti Bagubambi, but the Bagubambu and the Uti Gunga the Wame Mete. Yiko wethusa uwedlula ngoba angithi singakhangela imkhuhlane njenge Ebola kumbe imkhuhlane njengaleyana iyayiqala khona le Africa bahle bagijime bayevimba khona le ukwenzela ukuthi ingaze yabuya ngapha lapho okulamazwe lanothi le kodwa ke sokuqala ngapha
nxa sikhangela isimo esikiso baba Mthombeni isimo se COVID-19 ubona ngani umkhuhlane we monkeypox lo bazaphanga bawuqede yini bawubambe kumbe singabona umemetheka udala umonakalo omkhulu njenge COVID-19?
Hayi, mina ngokubona kwami lo umkhuhlane ngibona ngathi ngumkhuhlane sibili omubi kodwa ke kungathi kulomahluko omncinyane nge-small monkeypox le COVID-19. I-COVID-19 ibingathi ihlupha ngokuthi iba yiloko kuthiwa yi-airborne ukumoya lokho ukuthi umuntu angathi lapha tsimule kumba khwehlele kumba khulume kumba thini kuhle kusuke kona laphana kuhle kuyenamathela komunye umuntu. Kodwa ke lokhu nxa ngingathi ngiyakuzwa kukhanya ngathi kufanele ukuthi uthintane lo muntu olakho ole monkeypox kumbe abantu abahlala ndawonye endlini eyi-one oyedwa ngoba le chicken le monkeypox liyana sengathelela laba abanye abakhona. Mbona ngathi umehluko oza kuba khona ukuthi kuzamele ukuthi engxenye laba abantu abale monkeypox lapha sebekunganelisi ukuthi basuswe lokho kungathiwa khona i-isolation ukuthi basuswe phakathi kwabanye abantu bayekwelatshelwa endaweni ethile. Okungumahluko phakathi kwakho le COVID-19 ngoba i-COVID-19 ngumkhuhlane lwano ongeke ususa umuntu ukuthi uzasusa lo uyemvalela ngale khonapho ube ungathi kulobuzimo obungathi awubukho egcekeni. Lokhu mbona ngathi kuzabambeka ngokuya kwesikhathi ukuthi bakubambe ukuthi abantu nxa uzungaqalisa ukulunywalunywa kumbe uzuqalisa ukubhoboka izilonda mbuqa uhle ususwe khonapho phakathi kwabanye ngoba kuthelelwana ngokuthi engxenye uthintane lalo muntu olakho. Ngibona ngathi yikho khonoko okuyi-information okulutshwane okukhona okwakhathesi sisazama ukuthi sikhangele wona lo umkhuhlane we-monkeypox. Sizabe siloke siwukhangela siwufunda ukuthi kambe kungaphathwa njani. Okwakhathesi kakukabonakali ukuthi kuza kwenziwa njani kodwa-ke uyethuza njengoba nje umongameli esitsho. Yikho engikubonayo baba Nkomo khonapho.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kwezemidlalo iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo yeEnglish Premier Soccer League izolo ngemva kokunqoba iAston Villa nge-3-2. IVilla iqale ikhokhela nge-2-0 abaningi sebecabanga ukuthi izanqoba iphe iLiverpool ithuba lokuthatha inkezo kodwa abafana beManchester City bahlasele okwesilo sokusele imizuzu embalwa bayilahla phansi Aston Villa kwaba isililo ngitsho la kuLiverpool yona ebisizibona isiba zintshantshu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uwele Switzerland namuhla emhlanganweni we-World Economic Forum lapho azahuka khona abatshali bezimali. Kodwa abanye bathi uzaziphendukela elengise izandla. I-ZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga izinto ezimqoka phandle kwelizwe ngaphandle kwe-duty kulakho ukubangela ukuthi amanye amankampani eZimbabwe avalwe izisebenzi bese zilahlekelwa yimisebenzi. Iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo ye-English Premier Soccer League. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.